Ama kansela akobulayo azalandela umlayezelo kamnumzana Nelson Chamisa azalandela umlayezelo izinqumo ezebandla leCitizens Coalition for Change. Umuntu esikhanyeni luthi uza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke. Umnumzana David Coulthard oligqwetha osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminingi njalo engumuntu owaziwayo ukuthi ulwela amalungelo oluntu. Ye ehlala isikhathi eside njalo kobulawayo uColtat umuntu owaziwa eligqwetha elingathandi imisebenzi eyokutshontsha lokho kwenzwa izigilamkhuba lapha kontuduzi yathunqa. So nxa engathola usekelo kwamanye amakhansela idolobho lethu lingathuthuka. Lokhu yisinqumo esiCitizens Coalition for Change lapha kobulawayo asikhayeleli ukuthi kungaba labanye abaphikisana lakho. Sikuzwa khonapha kungumbuzo odwa thina sikahlani lakho.
Kubasekeli bakameya sizwa kuthiwa umnumzana Dumisani Nkomo ukhanya nguye ozaba ngumsekeli kameya. Kungakuliqiniso lokhu na kumbe bakhona njalo abanye abakhangelelwe ukuthi bengaba ngabasekeli bakameya?
Yebo, kukhangelelwe ukuthi uDumisani Octavius Nkomo uyo ozasekela ubaba David Coulthard. Kodwa ngiyakhuluma laye namhlanje ekhansilini wantshela ukuthi yena kaboni engena. So sithi ukuthi kwesinye isikhathi yena ngiyosevulela amasango ukuthi kwesinye isikhathi kukhethwe omunye phakathi kwamakhansela ongaba ngumsekeli kasodolobho.